Ilunga le-commission ebona ngezokhetho kobulawayo eZek, umnumzana Innocent Ncube, nguye obekhokhela idale le-nomination court eliqale ngehola lesithumi ekuseni, wamemezela amagama alabo abenelise ukusa amaphepha abo e-nomination, baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amathumi amabili. Ukhomishina weZek uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi kobulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende kugcwele kuyaphithizela njalo abantu abazasala bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela kodwa abachayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
Ngibone kugcwele, bagcwele i-courtroom, bagcwele laphandle kufoya kuyaphithizela nje. Okumqoke engunanzeleleyo ukuthi baseselihlekana sibili abalamaphepha asafuna ukuqondiswa. Kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuyukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ufoya esetshayile. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya ufoya.
UNkosikazi Buhle Chabangu Moyo omele iwipsu kobulawayo ongene idale le-nomination court laye uchaze udubo olubhekane labesifazana abakhangelele ukungena kukhetho lwalonyaka.
Uma mesikhulume labo up to now bathi bona bebengani kube kungani kulokungazwisiseki kokuthi amafomu la ne-nomination afilwa njani. Other than that, abanye kade besithi khona imali zokusebenza thi ngoba bathi heyi ama-polling agents afuna izimali bhabhathi thina njengoyikusebancedisa ukuthi ama-poster zizabancedisa lamapikitha okusebenzisa kodwa yi other than that imali sibilayi lathi bisihlupha.
Isikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo uthi ibandla lakhe lenelisile ukungenisa amaphepha abo loba nje kulobunzima lokuphuza okuthile.
Ngapha kobulawayo sesibhadalele abayi 10 sokusela abayi 2 abasebeqedisa iprocess. Singathi so far so good. Njalo ama-councillors ethu amaningi ayenelisile ukusubmitha before izolo. Lapha esile challenge khona enkulu kusemath north ngoba abaningi bakhona babevelela emakhaya so ngikhona befika abanye basendleleni yikho embona ngathi kuzophuza khona ngale emath north.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi benelisile ukungenisa amaphepha abo kanye lomongameli wabo oye eHarare.
Ama-nomination form aseyangena wonke poste wonke njalo sesilindele nje ukuthi sibhadale imali zakhona lazo sesimeke sure ukuthi zikhona sizibonile zikhona zonke endaweni. Nomination form angakangeni ngiyabona mabili kuphela abantu bangkhona bazangenisa kathi sehambile simelele ukuthi sizwe ukuthi bahambe njani emsebenzini wenomination.
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho le-nomination court uNkosikazi Nomvula Mguni uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Sisebenzisa isandla esivulekileyo esilomntwana phakathi laye ovule isandla sokudla. Asikabhadelele wonke umuntu, simele ukuthi amabizo abizwe kathi sibe sesiyabhadala. Hhayi, uhlelo mbonani luhamba kuhle kakhulu ngoba khathi sekuseni ngingenise amaphepha awe-PR le-Senate.
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho ngaphandle nje kwesikamsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Preziya Ngulube obikwa ebotshwe lidale le-nomination court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 lonyaka. I-commission yeZek ivule idale le-nomination court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhu lihleli lingakaqedi. Amanye amalunga amele ibandla le-MDC Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lasedale kufakwa abanye into abayisole kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTradegold Magistrate Court, uCourt 5, ngingu Anastasia Ndlovu.